Elinga litshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana ke kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngontombazana obakhethwe ukuba nguye omuhle kwedlula bonke eZimbabwe uMiss Zimbabwe uThabiso Phiri yena Ochiye lesi sikhundla ngemva kokuba imfanekiso yakhe engagcokanga ithethwe ngulo jaha kade thandana laye wayithumela abanye ebulenjini i-internet. Ya ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Hayi ngiyabonga.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lukantombazana lo uMiss Zimbabwe ukuthi singathini nxa sikhangele kakhulu udaba lwebulembu lwe-internet?
I think ingathi yinye ezinto ye-example yokuthi abantu internet bayayithanda o-Facebook bayabathanda o-WhatsApp bayabathanda but ama-consequences akhona they are very high because isikhathi esiningi ifoni engeyakho elakho kungaba yimpikitha kungaba ngama-message omunye umuntu angaba le-access to into zenezo eqalisa ukuzithumezela abanye abantu it becomes a global a problem. Ama pictures akhona you cannot control them because umuntu ose France, se UK kumbe ose Cholocho uzagcina elawo ama pictures lawo ngoba abantu babe lokubethumezelana. So the problem with WhatsApp is that you can send as many of your connections as possible. La yabo beyadlulisele phambili and ekugcineni kugcina kufika emaphephandabeni. Lewe abantu bemaphephandaba bangabhala ngakho bekufake ku-internet, ungabhala ku-internet sokugcwele ilizwe lonke. And iproblem yakho nayo ukuthi ayisukuthi lihlupho lwanamuhla kuphela. 20 years down the line osisilo sengomunye umuntu sengominister seyini amapicture la azabe lokho ekhona kuinternet so vele kungavele kuphume kungene ebantwini it's one thing one memory that you cannot erase because abantu bazahlala bekukhumbuza ngakho impilo yakho yonke
singathini ngemithetho emele yenqabele lokho nanku siyabona ukubana umuntu ovele enguye okhanya wadala icala elokuthi ahaze imfanekiso le gakule ukukhulunywa ngaye akula nje lemithetho engambopha ungathini wonalo
ye kukhona imithetho njengabo interception of telecommunications act even kungakhangena eZimbabwe lapho i-post telecommunications act iyakuyala ukuthi umuntu ethumeze impicture yengqondo but isikhathi esiningi ukuthi kona kuba lecala nxa kuwukuthi sekulomunye umuntu ohambe wa-report and awu-reportelwa ukuthi uthumezile u-reportelwa ukuthi ukuthole if you utholakale ulakho so umuntu uyakwazi ukuthumeza umpicture lwana ewuchithe efonini yakhe uyakwazi ukufaka kuinternet esebenzise enye email engaso yakhe so kuba nzima kakhulu emthethweni ukuthi umuntu onjalo ebanje kukanti wena ovele usithathe lama picture isikhathi esiningi phela yabungakwazi ukuthi ama picture la athethwe ngubani ngoba okwenzakala lapha ukuthi umuntu ifoni yakhe ya develop fault ehambe ilungisisa kumakanika efike ethatha impicture kumakanika lona kumbe uyifake efonini nomunye umuntu usithi ngicela ukucharge ungayikhonekta laphana ukuthi ithathe umuntu lakho ukuthi ethathe amapikisha lana asefonini yakho nxa ithathe sale ekhompyutheni yakhe loba nje engumngani wakho ungambambisa ifoni ewabona amapikisha lana uyakwanisa ukuzithumezela nge-bluetooth uyakwanisa ukuzithumezela ngo-whatsapp so kuba nzima kakhulu ukuthi ungakukhontrola njani so kuqakathekile ukuthi xa uqala vele abantu abamelanga begcine impikisha benqunu kumbe impikisha engafanelanga efonini zabo okwesi-2 nxa ubona ngani kuqakathekile ukuthi uyigcine faka i-password kwenzela ukuthi omunye umuntu ozabamba ifoni yakho engenelisi uhamba lapho ogcine khona amapikitsha
kanti vele lona usiko olokuthatha amapikitsha umuntu engagqokanga ulubona njani
kusuka kube nzima kakhulu ngoba ngesintu sakithi yinto embi kakhulu but abantu abanye baza kutshela ukuthi no ngikuthethe ngisendlini yami engathi is my private space ngakugcina in my private phone it was not meant for i-public consumption so bengizithathela mina ngifuna ukuzibona ngifuna ukutshengisa engithandana layo so kusuka kuba nzima kakhulu ukuthi uzanelisa yini ukukhipha in that private space because njengoba sikhuluma nge-internet says ukuthi your private space can kuba lula nje ukuthi ibe invaded ngabanye abantu so kuqakathekile ukuthi nje abantu bebone ukuthi yinto embi kakhulu ukugcina imfanekiso abantu benqunu ngoba kuzagcina kufikile ebantwini
amapikitsha wona lawa kanti vele abezaphambanisa njani isimilo sakhe nxa kuyukuthi uqhubeke elokhu engumiss Zimbabwe
kwesinye isikhathi kulabantu isikhiwo abathi image so uMiss Zimbabwe umuntu engathi ole license kaMiss Zimbabwe le ngonkosikazi kaAmi General uThwenga So uthi ukuthi yena ngezinye indlela lapha uprotector ibhizimusi lakhe. Ubona ngani amapikitha lawo angaphuma egcwale abantwini bese kuthiwa uMrs Zimbabwe ule mapikitha agcwele abantwini. Akusoze kungcole kuphela uMrs Zimbabwe, kuzangcola le brand kaMrs Zimbabwe okuyiyo elethela ke unkosikazi kathi wenza imali. So it's all about making money.
Hayi ke zwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyalivalelisa abalaleli, njalo ndikhuthaza ukuthi likunanzele lokhu ngamafoni lokhu ngowhatsapp lokhu sekudilize imizi eminingi.
Hayi kuyabongeka, sibongile kakhulu Mnumzana Ndebele.
Okay.
Lo ke bekungumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko ebesixoxa laye kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lilale. Igama lami nguChris Gandhi.